Hayi, impilo siyazama ukusebenza, odokotela abakhala lomsebenzi abakaphenduli. Kodwa laba abakhona hayi bayathova, abantu bayazuza uncedo njengoba abantu akula lapha bangaya khona.
Nxa sikhangele kodwa bangake esengani bayasebenza, njalo bona abasebenza yibaphi?
Athi abakhala lomsebenzi ngaba o-junior doctor. Kuzokuthi abanye laba abakumigigi hayi iningi liyabuya emsebenzini, kodwa ama-specialist ama-consultant hayi bayabuya emsebenzini. Okwanamhlanje mbona amachumi ama-esikhombisa kade bengabuyanga, kodwa thina sifika ama-200 and something. So abadokotela abaningi bayabuya emsebenzini.
Ma sikhangela kodwa sizokuthiwa-ke abantu abanye bayabiselwa ngekhaya. Ababiselwa ngekhaya ngabanjani ngweni?
Hayi, ababisela ngekhaya ngabantu ababengaguli kakhulu. Nxa umuntu egula isifo singambulala uyafakwa esibhedlela, abanye be-operate. Babe sebebonile ukuthi hayi umuntu lo uqinile ukuthi abuyele ngekhaya, kumbe wesikhathi yabelanza amaphilisi akhe o-BP nje embhalele yasebuyele endlini.
Yebo.
Ukuthi abantu abagula kakhulu bayaxotshwa esibhedlela, abantu bayelatshwa.
Kungaqhubekela phambili-ke laba abakhala lomsebenzi bengabuyi, kambe kuza kuma njani khonapha empilo?
Lapho induku loxakuxaku, mina mbona amadokotela yibo abazasala emuva, ngoba isibhedlela sivalwa ngalokhu sisiya phambili. Bona yibo abazasalela emuva, abantu bona ababagulayo abagula kakhulu engikutshele ngayo lokhu bezuza uncedo bayelatshwa. Kuvuka kwizolo nje omama bazuzile ingane abafika amathumi amathathu ngelanga, uyabona? Bayisibhedlela senelisa ukubelethisa abantu amathumi amathathu ngelanga. Kuyakutshengisela ukuthi isibhedlela sinjani, siyasebenza. Kulabantu abaphakathi aba-admitiwe abafika ama-400, 500.